Okwaqala Chris ngithanda ukuthi ngithi ama journalists ukuthola kuyinto emangalisayo ukuthi bahambe ku press conference. I press conference ekade ilo ilabantu akade bexoxa ibuka besuke ebandleni le MDC. Bababona labo bantu bazizwela bekhuluma kodwa bakubona kufanele ukuthi bese bebhala njalo lebizo lami belifaka phakathi na kwabantu okuthiwa sebexexebuka ku-MDCT. Now ngokubona kwami ama-journalist amaningi inamba zami balazo lapha eZimbabwe okuthi ukukhangelela kwami bekuyukuthi ngabe bona bamfonele bazizela ngowami umlomo ukuthi ngithi liqiniso kumbe ngamanga, but bona baqhubekele phambili bahamba bayabhala emaphepheni abanye bakutsho njalo emaradiyweni ukuthi mina sengixexebukile ku-MDCT. Ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi imbiko leyo iyimbiko yamanga engabe ile njongo elayo engalunganga, ejonga ukuthi ilimaze mhlawumbe i-political career yami.
Manje akhona yini amanyathelo ozawathatha ikakhulu kubantu ocabangela ukuthi yibo abalokwenza lalokho?
Angila amanyathelo engizawathatha ngaphandle kokubana kathesi ngibhizi nje ngizama ukuthi ngihlanganise ama-journalist ngenze i-press conference ngoba le statement, press statement engifuna ukuthi ngisitsho. Abantu abaningi babe-concerned kakhulu ngemibiko yona leyo ukutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi imbiko yona le siqondise sitho okuyifo okwenzakalayo.